ema Tanzani indaba yamagesi yahlupha kakhulu. Ngafumana ukuthi kulezikolo izibhedlela ezaelectrifywayo ngodaba lwe-rural electrification program. So izikolo lezi kuyamele zifundise ama-computers zidiphenda kiwo amagesi. Izibhedlela nazo zidiphenda kiwo amagesi. Uzafumana futhi ukuthi endaweni ezinjengabolupane kulesibhedlela ezinjengabo St. Luke's ezisemaphandleni, sisemaphandleni lanxasegrowth point esenlu kodwa sisemaphandleni sikhetha for ama-services abantu emaphandleni. Indaba ezinjengamamotshari, imotshari ye-St. Luke's yehluleka ukuthi isebenze ngakho khona lokho kuluhlupho olukhulu sibili ebantwini bemaphandleni ngoba nxa imotshari ingasebenzi sokusitho ukuthi sokumele bahambise izidumbu zabo kobulawayo okuletha amakhosi amaneni yikho khona lokho.
Udaba lwamafutha awezimota okuhambisa
luhlupha kakhulukazi, lwenza le ntengo yezimota yokugada ikhwele kakhulu. Ufumane ukuthi umango oyi-10 kilometers ugcina ukhosta imali efika ama-$20-$25 ngendaba zokuthi abanikazi bezimota bayasebethenga amafutha komkambo omnyama kumbe kulabo abathengiswa ngedola lemelika. So ukwenzela ukuthi bathi recover imali yabo amakhosi bawafaka ebantwini abagadayo. Ngaphandle kwakhona lokhu nje izimota zisuke zihluphe zishote ngokubana abantu bayapaka izimota zabo beswele amafutha oku-affecta abantu bemaphandleni kakhulu, abantu abafuna ukuhambisa abantu ezibhedlela, abantu abomama abafuna ukuyabeletha,